yeah, khona sidlale kahle umdlalo but kusuke kwaba nama-disturbance ngoba sesilapho sisadlala babe namapholisa phakathi.
Angene njani amapholisa la?
Kukhanya ngani kulomunye usinia sebhuku obe engani kafuna ukukhithela izinto zakhe. Ngingathi iwafafa zibizwe ngabantu bevillage kube kwenzeke isimanga esikolo ukuthi kulomuntu owafakelwayo esikolo and then kulezinye izinto ezenzakalayo evillageni abantu abasuthiseki ngazo. So abantu baplana ukuthi sibize iwafafa maybe zingasikhiphela lezo zinto ezimbi esigabeni. Bavumelana abantu bakwenza lokhu.
Basebebuya-ke owafawafa kwazi okuhamba njani?
Basebebuya owafawafa balonda njengokuba okwakuyenzakele kwasekuqaleni. Bayafika lalapho kwaqala khona umonakalo esikolo. Uthithi kwenzakele kanjalo bangena esikolo okwakulolowo redi wayebambi ngaleso sikhathi.
Kwahamba njani? Kukhona abakukhiphileyo, bakhona abathakathini abanukiweyo?
Kukhiphiwe izinto ezimbi esikade sizikhangele ngamehlo but imase zihluka lapho zisetshenziswa ngezindlela zitshintsha.
Kuyini okukhitshiweyo?
Kukhitshwa impondo ezinye esingazaziyo ukuthi iy'mpondo zani. La manzi ukuthiwa ngamanzi eframashina into emangazileyo mnankaze mbona iframashina efileyo lapho eduze esingathi mhlawumbe bathethe khona lapho lawo manzi.
Kuthiwa ngamanzi awo eframashina njani?
Amanzi lana ngabona bayagcoba bona masebenza into zabo ukuthi behambele emoyeni ngabona njenge-flying machine.
Bangaka ababanjiweyo?
Hayi, bebebaningi but abantu balokhu kuganga bebebabili.
Bavumile ukuthi impela balokhu kuganga?
Bavumile.
Bonabo bebelani, bebephetheni bona?
Omunye ukhitshe i-trunk elobulongwe babantu phakathi.
Imihlolo le, ubulongwe babantu?
Yes.
Uthe ecasisa wathi ubusebenzisane ngumquba?
Hayi, lo muntu kuthatha lokulongo sekwalokhu engu-village head. Ngiyabona ukuthi efuna ukuthi labona abantu bemsabe ngoba ubulongo lobo ngababantu belokhali lapho ahleli khona.
Manje ubulongo buyesabisa njani?
Kusho ukuthi kulenye indlela angakuyenza ngayo ukuthi esabeke yena.